Yebo manje ke wotsingene kwezomculo lapho sixoxa khona lo Robert Sibanda umntaka George Sibanda umculi olodumo ocula ingoma elodumo ethi gwabe gwabe umntjani wakhe uthi ufisa ukuba uthole imali yengoma le eyaduma emhlabeni wonke jikelele.
Kwabi kwabi kuzwa le ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda kwabi kwabi kuzwa le ntombi yami
ngokusungulwa
wena wazalwa ngawuphi umnyaka? Ye, akutsho phela ukuthi ngekhaya libangaki njalo ubaba wayehlala ngaphi?
Thina ngekhaya simajaha amane, intombazana eyi-1. So ubaba sasihlala laye khonapho eNyimakweni, wabhubha vele sihlala laye khonapho eNyimakweni.
Umaza
isugarifayina. Kodwa ngapha ecula imizi.
Ye, umama-ke ungaphi umama khathesi?
Umama laye sasishiyeho, wabhubha ngo-1989.
Ye, akusitshele imbali kababa la.
Ngayishaya kakhulu imusic ngoba wenza izimali khonapho ngama-16 up to 17 khane wenza izimali umhlaba wonke jikelele e-America lase-UK kanye lasemhlabeni wonke nje e-Africa khonapho wayishaya imasigani yokuqala e-Africa ukuthi beshaya imasigani yabo Josiah Hadebe uJosiah Hadebe wayeyilingani wakhe la beshaya bonke becula indawo
yami ihlale enkambe nshuka yamthanda babi kwabi kuzwa le ntombi yami hlale enkambe nshuyathanda ngizamthengela amabhanzi isiwitshi lebhanana ngizamthengela amabhanzi isiwitshi konke lebhanana kwabi kwabi kuza ngile ntombi yami hlale enkambe nshuka yamthanda.
Ye, akutsho ukuthi ingoma sibile ayicula okuzwayo ubaba yiphi?
Yigwaligwaba, awugwaligwani wenza izimanga ngoba ihlaba wonke nje yayithakazelela ingoma igwaligwabi.
Ye, akusethi khona manje lifisa ukuthi liyenzeni ngomculo kababa?
Asiuphaae ibone ukuthi sithi siyawuphakamisa umculo kababa ngoba likhulukani kunomunye umfowethu layo vele oculayo esekhethu sanupaungitshalendali ba siuphakamisa umculo kababa.
Ye, nxa sikhangela lizawuphakamisa njani?
Singaphakamisa ngokuthi ezingoma zakhe ayizitshayo njeana sizaphinda sizitshaye futhi siyaphinda sizitshaye futhi.
Ye, lizakwenza nini lokho?
Anytime nje sisina nje kathina singamenza anytime.
Ye, siyabona vele ugwabigwabi ugcwele lapha endaweni eziningi kwe-Netherlands ngaphi ngaphi kuyathengiswa. Kambe ngobani abathengisa ingoma leyi mhlaba wonke jikelele?
Ukuthi kudingayo ngoba kathethi sikhuluma sa-SWP nase-Netherlands ukuthi ama-codes lawa online. So asikwazi ukuthi ngobani abathola ama-benefits nxa kuthengisiwe ama-codes ona lawa. Kuthi ngihlawuthile ngokukhulu.
Kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda ngizamthengela amabhanzi iziwitshi lebhanana ngizamthengela amabhanzi iziwitshi lebhanana. Kwabi kwabi kuzwa mfana ngile ntombi yami ehlala enkambeni ngizamthengela amabhanzi iziwitshi lebhanana. Wena eyakho ingapha ngazi ukuthi uzayithatha ngaphi, mina eyami nansi ngilayo bona ngihlabela layo iseceleni lapha lokhu ilalele. Ngizamthengela amabhanzi iziwitshi lebhanana ngizakuthengela amabhanzi iziwitshi lebhanana kwabi kwabi
kuye. Lapho kade limuzwe ekhuluma-ke ngu-Robert Sibanda umntaka George Sibanda wacula ingoma ethi gwabi gwabi. Sizaqhubekela phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo, kodwa kunjalo-ke khona kulabantu abaningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele abasebenzisa ingoma kababa uGeorge Sibanda kodwa kwazi ukuthi imali yangkhona kuhamba njani. So umdeni sizama ukuthi udingisise ukuthi kambe kumi njani. Nxa siqhubekela phambili ngodaba lolu sizakhuluma lalabo-ke abasebenzisa umculo lowu sizwe ukuthi kuhamba njani ngodaba lwemali.
Kwabi kwabi mfana asazi wethu wena wena ntombi sondela ngapho ntombi yami ulalele kuhle lapha ngizakuthengela amabhanzi iziwiji konke le banana Gwabi gwabi guzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe uyathanda gwabi gwabi guzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe uyathanda ngiza kuthengela
amabhanzi yes, sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo.